Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Carter Richards, ongumgcini sihlalo webandla le-MDC ku-Welsh Branch eBhilithane. Sihlaziya ukutshengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo kudingisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuthelwa. Kungalakuvikela ukuthi batshengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kunento abayihlolayo batshengisele esilungu ukutshengisela kwakhona kungekho violent kulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto eqakatheke kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngapha eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisile kukhanda uyazi bedingisela ukuthukuthela into ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isustaine ilizwe lethu.
Ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele?
Kukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona obekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela uwu-practice uwufake into practice ukhanya suphambanisile njalo. So kuyinto engani iyaphambanisa abantu izimbabwe ukuthi kanti osokuyikho sekufanele sikwenze kuyini. Siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka i-record yeku-abuse ama-human rights of all kinds, violation of human rights of all kinds, be they sexual violations, be they human rights, be they freedom of expressions, lapho kufuna labanye bebotshwa abama-marginalists abayibo abathabi bezindaba abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kulokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo xa beveza ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezinganalezo ukhanya ngani esenza into embi. Sasesikhanye sengikhangela ngabona kulabantwana futhi abanye abankazana aweyunivesithi laphana abanye ababebedemonstrata ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumente baliphicine bebotshwa njalo. So nasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibone ukuthi lapho xa kufakwa la mapholisi ezindaweni namabutho abayibo abathi afanele bese babe basigcine basikhangelile basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kahle basikwazi ukuthi uhamba njani.
Ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini? Ungathi uhulumende kodwa umbiko usitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe?
Hayi, uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi kathi siyazwa ikhuluma lapho ukuthi liyatholathola usuku lweni kuyini kasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa sezwa nomunye nje umthinamasa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe xa besiya kuma-demonstrations kathi abantu bazatshala njani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-MDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.